Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 25 kumbimbitho 2020 ngontungamili nkomo. Endabeni zekuseni namuhla.
Into ebuhlungu njalo esabisayo kakhulu ukuthi kathesi sokumele lathi sidigisele nje sidine indlela zonke ezokuthi sibekwazi lo mkhuhlane njalo lokuzivikela ngazo.
Kulandela ukutshona kukamnumzana Zororo Makamba nge-coronavirus, uhulumende uthi kulomuntu oke wabandawonye lomufi osebanjwe lomkhuhlane.
Abantu bakobulawayo sesibazisile ngohlelo lokuvala amanzi kumaradio, kwi-social media, kuma-newspaper, lokuxoxisana labo lapho sithe sabathola sibazisa kuma-community zethu.
Umasipala wakobulawayo uthi amalokitshi ekade evalelwe amanzi ngesikhathi kulungiswa isiteji se-Criterion asezavulelwa amanzi okwesikhatshana kanye ngelanga. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Landela ukubhubha kukamnumzana Zororo Makamba ngomkhuhlane we-coronavirus, uhulumende uthi kulomuntu oke wabandawonye lomufi osebanjwe lomkhuhlane. Embikweni awethu lentambama izolo, uhulumende uthe umuntu lo ongaqanjwanga ngegama ngowesithathu osetholakale ele-coronavirus eZimbabwe. Uthe njalo phakathi kwabantu abalitshumi lanhlanu abahlolwela umkhuhlane izolo, iningi labo like labandawonye lomnumzana Makamba yena obhubhele esibhedlela se-Wilkins ngomvulo. UMakamba ube ngumuntu wakuqala eZimbabwe ukubulawa yi-coronavirus. Ubanjwe lomkhuhlane ngemva kokwethekelela kwelemelika kumaviki asanda kwedlula njalo ungcwatshelwe eHarare izolo. UMakamba ube yindodana kasomabhizimusi odumileyo umnumzana James Makamba yena olilunga leZanu PF. Imuli kaMakamba ibikwa ithukuthele ngokutshona kukaZororo isithi kaphathwanga kuhle esibhedlela seWilkins, sona ethi kasilalutho oludingakalayo ekulwisaneni lomkhuhlane we-coronavirus. Kodwa ikansili yedolobho leHarare eyiyo umnikazi walesi sibhedlela iyakulandula lokhu. Umongameli Emmerson Mnangagwa yena wazise ngokuvalwa kwemingcele yeZimbabwe ngomvulo emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwalomkhuhlane. Kodwa eminye imingcele ibikwa isavuliwe njalo abantu bayaphuma lokungena elizweni. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Charles Nyoni yena othi uhulumende kumele aqinise imizamo yakhe njalo avimbe yonke imibuthano kungelani lokuthi ngeyabantu abangaki.
Amabhoda nokubuthana kwabantu nje izinto eziqakathekile okumele zivale njalo zivimbo. Lokhu okokuthi abantu kumele babe yi-50, ye bayavunyelwa ye-100, akusizi lutho, akuncedi lutho, ngoba thina njengelizwe asinayo i-capacity eyokulapha njalo eyokumkhuhlane njengamanye amazwe. Nxa kade kusehlula amazwe aphetsheya wathi mothina lapha eZimbabwe, sekuqakathekile ukuthi uhulumende nje akubone kuqakathekile ukuthi avimbe kanye lokuvala zonke izindaba. Amapholisa kumele angene emgwaqweni ebona ukuthi abantu kababuthani njalo abantu kabahambi, kabangeni emabhasini, kabangeni emakhombeni, abantu behlale ezindlini, behlale emizini yabo, kube ne-isolation. Kulokuthi amapholisa asekugijimisana namavenda edorobheni, abantu kumele babekwazi ukuthi umkhuhlane lo uyabulala njalo singaphela nje sonke lapha njengoZulu la.
Ungathini ngendlela uhulumende aphatha ngayo lo mkhuhlane njalo lani njengoZulu ungathi lukhona yini ulwazi?
into ebuhlungu njalo esabisayo kakhulu ukuthi kathesi sokumele lathi sididizele nje sidinge indlela zonke ezokuthi sibe kwazi lo mkhuhlane njalo lokuzivikela ngazo ngoba sokusegcekeni ukuthi hayi umkhuhlane lo usikhona lapha eZimbabwe njalo usubulala ngoba nxa sikhangela ukuthi lo umta uJames osechile lo obengomunye akade sisebenza naye njalo ephila lapha kuleli lizwe laseZimbabwe okuba into ebuhlungu kabo ukuthi uhulumende wethu kakuthathi serious lokho ukuthi sokulo mkhuhlane lo obulalayo ngoba nxa sikhangela ukuthi kathe sabantu balokhu besahamba abantu balokhu besaphila impilo kade sileke siphila kungela ukusetshenziswa kwama-sanitizer kwama-mask kumbe emabhasini lawo esiwagadayo amazupho lokubuthana kwabantu ema-churchini isandle abantu ade begcile okutshengisayo vele ukuthi umkhuhlane lo kathesi njengokungena sokwenzele lapha eZimbabwe uzabulala abantu abaningi ngoba uhulumende ukuthatha nje kancane kancane ukuthi hhayi efake izinto endleleni ezokuthi hhayi abantu kumele bavikele njalo bayekele ukubuthana kanye nokuhlangana endaweni ezifanana nasasemachechini nasemabhaweni kumbe nalawa ama-sports betting la agcweleyo kathesi okuthi abantu batshona begcwele kathesi bephonge uphanana umkhuhlane ngoba kathesi singakhayela ku-social media sekuleminye imifanekiso esihambayo ekuthiwa empare kulowo muntu ogulayo serious okade banjiwe kathesi sehambisiwe e-Wilkins okutshengisa vele ukuthi umkhuhlane lo usugcwele njalo usikonke lapha uzaqeda nje umntakazulu nxa uhulumende wethu elokhu nje ezenzisana kathesi
Umnumzana Charles Inyoni ulwela amalungelo oluntu sixoxela eHarare kusenjalo uhulumende uthi kulo isifazana ozithweleyo obekhwehlela njalo evaleka ohambe esibhedlela semaswingo izolo ukuyadinga usizo Uthi umuntu lo uke waya kule South Africa kunsukwana ezedluleyo. Abezempila kahle bamhlolile owesifazana lo ukuthi engaba ele coronavirus na. Impumela ikhangelelwe yilobanini. Ele Zimbabwe lithole usizo lwezinto zokusebenzisa ekulwisaneni lomkhuhlane wecoronavirus izolo. Eziphiwe wonke amazwe ezwekazi le-Afrika yinkisela yakwele China umnumzana Jack Ma. Izinto lezi zigoqela okokuhlola lumkhuhlane kanye lamamaski okugqoka ebusweni la okuvala amakhala. Uhulumende uthi uyalubonga kakhulu lolu sizo. Ikhansili yakobulawayo ithi abantu abahlala emalokitshini ekade evalelwe amanzi ngesikhathi kulungiswa isitishi se-Criterion Water Treatment Plant sebezavulelwa amanzi okwesikhatshana kanye ngelanga. Isitishi lesi siqale ukulungiswa ngomgqibelo njalo ukuvalwa kwaso kubangele ukuthi amalokishi afana lenketha lesizinda kanye lamanye amanengi engatholi manzi. Embikweni wethu le izolo ntambama ikhansili ithe njengoba isitishi lesi sesilungile uhlelo lokuvalela uzulu amanzi okwamahola phose alikhulu ngeviki olewater shedding luza qala ngolwesibili ngeviki ezayo. Umgcinisihlalo wekomiti ebona ngenhlelo zamanzi kulikansili unkosikazi Sikhululekile Moyo ukhuthaze uzulu ukuthi alondoloze amanzi njengoba kulodubo.
Abantu bakobulawayo sesibazisile ngohlelo lokuvala amanzi kuma-radio, ku-social media, kuma-newspaper lokuxoxisana labo lapho sithe sabathola sibazisa kuma-community zethu. Sibazisile ngohlelo lolu lukhona. Imibiko iyagijima ebulenjini lapho ngitsho kuma-social media okugoqela ku-Facebook, Twitter, WhatsApp, imisakazo. Kuthi njalo kuma-communities njengama-councillor siyaxoxisana lezakhamizi emihlanganweni ezimfeni. Siyazama ukuthi imibiko le ihambe kakhulu ngoba sisenqabela umkhuhlane lo omkhulu we-coronavirus. Mhlaka 27 njalo wonke umuntu uzabe elawo amanzi, akusoze kube le-water rationing. Kuqhubeka ukuthi mhlaka 28-30 amalokishi wonke abe engelamanzi. Luqhubeka uhlelo lwe-BSWIP lulungisisa amapayipi ethu lawo amadala kufaka izinto ezintsha. Mhlaka 27 wonke amalokishi abe lamanzi, kuthi 28-30 kuyiwo amalanga lawo esikhangelele khona ukuthi kuyabe kulungisiswa. Yikho esikutsho ukuthi hhayi ngamalanga lawo sizabe sinika amalokishi amanzi wonke ngesikhathi esifanayo. Amalokishi lawana aphezulu siyananzelela ukuthi isikhathi esiningi abe engathola amanzi ayathola ebusuku. Kodwa ikhansili iyagijima iyancedisa ukuthi bancedise ngama-water bowsers, ngoba siyabe sisazi uhlupho abahlangana lalo. Kodwa kule minye imizamo eyenzakalayo ukuthi bancediswe ukuthi bathole amanzi.
Abahlali bakoBulawayo balolwazi lokuthi benzeni kwenqabela i-coronavirus njalo bayengaphi nxa becabangela ukuthi bala.
Abahlali bakoBulawayo bayafundiswa njalo bayaziswa ukubana ukuze bavikele umkhuhlane lo we-coronavirus kumele bengavingelelani, bengaxhawulani ngezandla, njalo isikhathi zonke bageze izandla ngamanzi alesepu. Kumbe labo abanelisayo abasebenzisa ama-sanitizer benanzelele ukuthi bayawasebenzisa kwenzele senqabele lowo mkhuhlane. Njalo bayakhuthazwa ukuthi bangananzelela ukuthi umuntu angakhwehlela angakuzwisisiyo, kumbe azizwe ngani ule-fever, kumbe iflu angayizwisisiyo, ukuvaleka ngani kule-sinus, bagijimele ezibhedlela eziseduzane labo. Njalo abafisa ukuba lolwazi oluningi ukuthi bakuzwisise, kumbe benanzelele kulomunye ongani sebemcabangela ukuthi ulalokho, kulama-toll free numbers esilawo esibanikeza wona ukuthi bawasebenzise. Eyokuqala ngu-0808-4700, leyo ngiyabasebenzisa i-connect, kuthi u-800-4700 ngiyi-tel 1. Kuthi njalo esebenziswa yiwo wonke amalayini kumbe i-net 1 kumbe yiphi ngu-0292271 29. Kuthi njalo kuleyo WhatsApp 0774-668-432. Lezo zinamba ezokuthi nxa umuntu efuna ukwazi ulwazi oluningi kumbe esenanzelela ukuthi umuntu alaye kumbe yena uzizwa enjalo, uyathola ukuncedisa ukuthi bamazise ukuthi aqonde ngaphi.
Ukansila sikhululekile Moyo, ngomgcini sihlalo wekomiti ebona ngenhlelo zamanzi kumasipala wakoBulawayo. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Lanxa uhulumende esithi useza kupha amalayisensi labo abafuna ukusungula imisakazo yezabelo ama-community radio stations lelizwe lonke jikelele, abanye bathi isifiso sokuvula limisakazo balaso kodwa imali iyo esilelayo. Abafuna ukusungula imisakazo kamabonakude kuzamele bakhokhe imali ezinkulungwane ezingamakhulu amathathu, 306,000 Zimbabwean dollars kumbe i-$846. Abafuna ukusungula imisakazo yezabelo bona kuzamele bahlawule amadola azinkulungwane phose ezingamachumi amabili, i-$20,000 Zimbabwean dollars, okuyimali engatholakali kalula. Kuzamele njalo abafuna lemisakazo badinge imali yezakhiwo lokunye okusetshenziswa emisakazweni. Sixoxe lomunye wabakhuthaza izakhamizi ukuthi lazo zingasaleli muva zisungule imisakazo yezigaba, umnumzana Diva Dube.
kuyinto enhle kakhulu bakugandi kakhulukazi ngasikhulumela into ezifana labantu indimi lezi esizibiza sithi ngama-minority indimi esezije zaphela nje zangasabi khona elizweni laseZimbabwe. Kodwa sibonge isisekelo sombuso esabuya sabe khona sayenelisa ukurecognize indimi zabantu zalezi ezikhona. Ngikhangela indawo ezifana labobhinga esezene sukuthi lazo zithole i-station zazo, indawo ezifana labowange esezine-station zazo, indawo ezifana labobhlampi ezizaphiwa i-station zazo, indawo zonke ze-minority. Ngibe sengikhangela kakhulu ngigxile endaweni efana le-plumpt. Indaweni efana le-plumpt kakhulu umsakazo lo ozabe ukhona bengicela ngikhalaza kakhulu ukuthi abangathiyi abantu beswawu labo abantu ababiza ngokuthiwa ngabethwa noma abanye babiza bethi ngabesilini. Ngabantu bakithi njalo yibo abantu abayimbali abaqala ukuhlala kuleli lizwe lelo lethu laseZimbabwe. Kuqakathekile kakhulu ukuthi kathesi njengoba bebaningi ngisazi ukuthi emangweni ese-plumpt yilabo ababaningi khonakhona abafakwe ukwenza ukuthi nabo bazizwe bengabantu bendawo, bazizwe bengabantu asebehlonitshwa. Sekukaningi kakhulu ngihlala ngihlangana labo, ngihlala nabo phansi ngibezwa ukuthi balokukhalaza lokukhononda kuningi kakhulu ukuthi bona ngabantu abazwiswa ubuhlungu kodwa abuhlungu lwabo abunanzelelwa. So ngikhulumela phezu kokuthi umsakazo bantu bakithi nxa kukuthi bakhona abantu besitshawo ababesazi ukukhuluma ulimi abasondele kuwona la ma-community radio station noma i-radio station esecholotsho noma ingabe ise-plumpt noma ingabe ingaphi kodwa sondelani labantu bazo zonke indimi singavuki isikhala kusasa sithi indimi zethu azikhanyelwa. Kodwa-ke nxa singazange sasondele eduzane sasezilungisele indimi zethu zesikhalangeni, singazange sakhuluma indimi zesindebeleni, singazange sakhuluma indimi zesisuthu kuzavuka kusasa kusihlupha. Kodwa sizabe sikhala ngobani ngoba kuya kuyithi esingasondelanga. So ngiyamema ngithi bakithi imisakazo iyavulwa nanko bambana nini nonke indawo zonke zakithi lapho okuthiwa kuzanikezwa khona ama-license omsakazo, libambane lisebenzisane kuhle libe lezinhliziyo zokubekezelelana.
Manje pho umsakazo ufuna phela ukusungulwa ngemali, abantu bona labo obagqugquzela ukuthi basungule imisakazo bangayithatha ngaphi imali yokusungula imisakazo le?
Ngiyazi babugrande ukuthi isikhathi sakathesi ilizwe leZimbabwe likhangelane lesikhathi esinzima kakhulu esokuthi kweneliseke ukuthi imali zihlangane. Kodwa-ke nxa ngithi ngiyakhangela zonke indawo lezi engizibalayo zilabantwana abaningi abanye abasebenza phandle kwamazwe abangazikhangeli bathi bona baphandle kwamazwe bengasabi kwazi ukuthi bafuna ukuthi bavuselele okwenzakalo ekhaya. Abazame ukuthi bahlanganise amasenti bayenze ama-fundraising ukwenza ukuthi imisakazo leyi into eyisiqokoqela yukuthi imisakazo yinto enkulu evuselela indimi kalula. Ngakuyinto eyenza into ezinjalo okufana lokuthi ikhulume ngezinto eziningi ezabe zenzakala ezigabeni njalo kuyakwenza ukuthi abantu imilayezo bayithole lula. Abakwenze kube yinto emqoka kakhulu lokhana ukuthi abayenze ama-fundraising abazame ukuthi baqokezelele okuyizimali okuncane ukwenzela ukuthi bayenelise ukuthi bathole imali leyi yokuthi bahambe bayibhadala imali zena lezi zama-community radio station ama-8700 bond yena la afunakalayo ukwenzela ukuthi izinto zonke ziqhubekele phambili.
Umnumzana Difa Dube ngomunye wabakhuthaza izakhamizi ukuthi zisungule imisakazo yezabelo ama-community radio stations. Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekwelebhilitane. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yezimlive.com ithi umtshayeli kamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Chamunorwa Tapa umiswe emthethwandaba setheswa icala lokweba umakhalekhukhwini owaphiwa uMnangagwa njengesipho. Inkundla yenewzimbabwe.com yona ithi kube lokuzamazama komhlaba okuzwakale ekuseni izolo eChimanimani laseChipinge. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokujoyiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Ninjani balaleli abahle beStudio 7 labasakazi, ngiyalibingelela khona ngapho. Mina engingathanda ukutsho bantu benkosi, bantu bakwamthokazi, ukuthi isibhedlela lesi seBlawa lesokuthiwa kumele sibhekane labantu abangaba nomkhuhlane wecorona lo ngendlela esingcole ngakhona. Khona kuthiwa imali seyaphuma ukuthi kuthiwa iyencedisa iye yakha ithengele imaterial yesibhedlela, angazi ukuthi leyo mali ikuphi. But ngendlela embona ngakhona vele iku-black market le mali isazama ukuthi isetshenziswe bethole ama-interest ngayo, or isebayisa kuma-overseas bezama ukuyifaka-faka khona, or ikubo siphatheleni. Iyathi sibuya nje sibuye ngasenele futhi ngendlela okuqanjwe ukuthi izoba ngakhona, because umkhuhlane lo usukhona kanti isibhedlela silunganga. Abalamshina uyazogawule so labantu bakhe kunzima. Uthoni uma uyisibhedlela leso siso? Uthoni imali leyo bayise kuphi leyo mali? Khonapho babethuka ama-American sithi bona babancengi, yena futhi ugawule ethi kabancengi abahlale le America yabo le mali yabo babancengi, babanikeze leyo mali ukuthi beyenze lowo msebenzi lo. Ayiyenzanga lo msebenzi lo. Iphi le mali bantu bezana? Abantu bazofara.
Elinjani khona ngapho ananyaphila nimuklayitu Magida nisegogo elitotshana sesivalile isikolo nendaba ze-coronavirus. Ngifunde elitotshana.
Salibonani Studio 7. Mina ngiyaphila, igama lami uSibusiso Machazi Msele. Ngisacela nami ukuphosela nje awama amabili ngimayelana ngaleli gciwane le-coronavirus leli. Siyalizwa selingenile nakithi e-Afrika, kodwa ngokubuka kwami ngibuka ngathi yinto eyenziwa budedengu, eyenziwa ohulumeni bethu ngokungacabangeli izizwe zabo. Ungakuthi le nto ngabe yathi uma iqala ukuthi yezwakala yavele yavalwa eChina ukuthi amaChina awahlali endaweni yawo, kuze kufike isikhathi sokuthi mhlawumbe bekwazi ukuyinqoba lento. Manje bathula kwangathi abekho ngoba befuna ukuthi abantu befe nje emhlabeni. Ke nakho-ke kungenile sekuya khona lapho ukuthi vele isizwe sesiyabhubha. Kube buhlungu kakhulu ngezwe elinjengeZimbabwe, izwe elingelamithi, umuthi nje amaphilisi okutshawa likhanda awatholi esibhedlela. Iphilizi lokuthi nje uliphuze ma ulunywe inyoka awulitholi, uyimiyani awulitholi. Manje ma kufika le nto njengaleyi ebulala izigidigidi zabantu, bazoyinqoba ngani? Ngoba uhulumeni wethu uyehluleka nje ukuthi asize abantu, noma kuyiyo le ndlela ukuthi usezosala yedwa ngoba abantu bazophela. Ngiyabonga.
Bonani ekhaya ehlelweni oluhle kwangaka lulala abalandeli labalalele abaluthandayo. Ngiyabonga, mina ngisendaweni yaseDaluka. Ngibonga inkosi ukusigcina, kodwa-ke inkosi yami ngalokhu okwemkhuhlane lo okhona bakithi, ingathi inkosi ingasizwa isizwele phakathi kwalolo laka. Inkosi sithi sibonga ukugcinwa ukuthi inkosi ngathi ngiyasigcina njalo. Kakhulu bakithi sikhulumela ukuthi ngendlela esihlupheka ngayo, pho nxa kungayehlela phezu kwenhlupheko nasihlupheka kangaka, pho kungayenzekala kanjani? Bakithi, 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 sizwele Jehova. Yimi uNgwenya, ngikhona lapha eDaluka elubhane. Minjani bakithi? Ngibulise imuli yami yonke engilayo, labazali bami engibathandayo nesigaba sonke ngidaso esiDaluka ward 19. Isithi linjani? Lalelani umsakazo wenu ngendlela enhle, liyesabe kakhulu izixwayiso lizilandele ezokuba abantu behlale benjani behlanzekile. Umkhuhlane ukhona uyaphila.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Uhulumende wakwele China uthi kuqala ngenyanga ezayo uzayekethisa avumele uZulu ohlala eWuhan lapho uqale khona umkhuhlane wecoronavirus ukuthi aphume ezindlini ahamba-hambe. Amankampani aqhuba umsebenzi wokwemba amatshe aligugu kwele South Africa abikwa ekhangelelwe ukulahlekelwa imali enengi ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus. Siziqhibeke ezekuseni ngokukhangela udaba oluhamba phambili khona pha eMelika. Inhlanganiso ye-World Health Organization ithi umkhuhlane we-coronavirus ulakho ukuhlasela leli lizwe ngamandla iningi lilahlekelwe impilo. Isixwayiso lesi siza ngesikhathi iziphathamandla ze-New York zisithi umkhuhlane lo umemetheka ngesiqubo esethusayo kuleli dolobho. Abantu asebebulewe yilomkhuhlane eMelika sebefika phose amakhulu ayisikhombisa. Lanxa kunjalo umongameli Donald Trump uthi ulakho ukuvula imingcele abantu bavunyelwe ukubuyela emisebenzini kusikhatshana esilandelayo ngoba umkhuhlane lo uphazamisa umnotho. Kepha iningi liyakuchothoza lokhu. Siqoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khona pha eMelika umnumzana Kelvin Manduna.
Ngathi umkhuhlane lo coronavirus usuphambanise imuli yonke oqala mina njengesifundo sase university sebevalile ama university so siyafunda sisedlini sisebenzisa i-internet ukuyenza izifundo zethu. Unkosikazi laye emsebenzini sebevala imisebenzi eminingi sebevula kuphela amalanga amalutshwana, so kukhanya ngani kuza affect abantu imiholo yabo ngokuphela kwenyanga. Abantwana abancane, mina ngomntwana omncane, labo sokubaphambanisile, isikolo sezavala, so labo bahlezi endlini bayazidlalela endlini. Sizama ukuthi sibavikele, sibavalele endlini bengahambi phandle ukupreventa i-infection.
I-World Health Organization ithi iMelika ingaba ngelinye lamazwe azahlaselwa kakhulu yilo mkhuhlane kube lo monakalo omkhulu. Ungathini ngalokho?
Nxa sikhangela ama-statistics and i-rate of infection ngapha eMelika kuyesabisa kakhulu ukuthi i-corona le ikhanya ngani iyaspreada masinyane, same way esabona i-situation e-China lase-Italy. Anginasithembo lokuthi ihulumende i-response yabo bakhanya ngani basadonda balamashuwa ukuthi benze njani ngokuresponda kule i-coronavirus. Sinxa sikhangele sibona ungani amagavena thina ngapha eMaryland ugavena wethu khaya ngani nguye uyazama mbijani ole plan yokuthi ezame ukuvikela i-coronavirus, kodwa labo bayakhala bala equipment, imali iyashota yokuthi bethenge izinto ezifunekwa ezibhedlela, ezifunekwa nabodokotela, ama-kits okutest i-corona ngkhona bakhanya ngani ayashota lawo. So ngathi in a sense yafana mbijana labantu basekhaya, ukuthi izibhedlela ngapha labo bakhanya ngani bayadubeka ukuthi betholi equipment, betholi ama-tests. Labantu ngapha nxa ngihamba estradini ngisiye emagrosa kukhanya ngani abantu abaningi lokhu besahamba-hamba abalalelanga ugovernor nxa esithi abantu behlala endlini.
Umnumzana Kelvin Manduna isizalwane seZimbabwe esihlala khona pha eMelika. Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Kulandela ukutshona kukamnumzana Zororo Makamba ngomkhuhlane we-coronavirus, uhulumende uthi kulo muntu oke wabandawonye lo mufi osebanjwe lo mkhuhlane. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.